Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 17 Mabasa 2020 ngoPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlalahlale abane baloyo bebhodaboda yebo kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa kodwa kulabanye njalo babona bebhodaboda bezenzela okwabo ubone labanye sibili benatha lotshwala khona khona kuyinto esibona ungathi ayinhlanga.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama kubana abantu osebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus sebengamachumi amabili lane 24 kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili.
Izisebenzi abesifazizana abantwana labayanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu yikho bekwanisa ukuthapha nokugola ukudla benika abantu babo. Ngapha kithi into zimi manzonzo.
Ingcwethi kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini olwe lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi uKhulekani Bethule odume ngegama lokuthi Cooksman, yena ocula umdumo we-disco ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama kubana abantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 asebebulewe yilo umkhuhlane bebathathu. Abekolitshini le-John Hopkins University babika kubana inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili 2,182,734. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane ezedlulwa kancane ezingamakhulu ayisithupha 672,246. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amahlanu 147,384 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Africa sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 18,792 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo eselikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli ezwekazi le-Africa selile nkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2,673. Lilandelwa ngile South Africa lalo eselile nkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2,605. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula athoba minembili 967 ezwekazi le-Africa kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,393. Uhulumende uthi ingxenye yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, EUBH, isizasetshenziswa ugcina lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle lwazise namhla ukubana isibhedlela lesi siza kwamukela bonke abagula ukuphakathi laphakathi kanye lasebegula kakhulu. Ezinye izibhedlela ezikhangelane lalomkhuhlane kobulawayo zibalisa ese-Ekhusileni lese-Thorngrove. Zona ezisalungiswa okwamanje. Umbiko kahulumende uza ngemva kokuqonga kwenani labantu asebefunyenwe bele coronavirus kobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi. Abahlanu babantu laba ngamalunga emuli yinye njalo ababili ngabantwana. Omunye wabo uleminyaka emine kuthi omunye ulelichumi. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale coronavirus eZimbabwe. Inani esilithole izolo ntambama labakade sebefunyenwe belalo elizweni lonke selifike kwabangamashumi amabili lane. Namhla asikezwa ukubana leli nani selingaphi ngoba uhulumende wethule umbiko wakhe phakathi kobusuku. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, yena othi okudanisayo ukuthi abanye kabalandeli iziqondiso zokuhlala ezindlini kuleli dolobho.
Siyananzela ukuthi njengezakhamizi abantu bathuthumele ukuthi kambe yini usungena ngalindlela, abantu bazibuza imibuzo eminingi. Sinanzela njalo ukuthi ngokunjalo sokusenza ukuthi abantu bangasakwazi ukubana kanti baye ngaphi, babe lembuzo nje eminingi engaqedakaliyo. Kodwa okuliqiniso yikuthi njalo abantu sebekunanzela ukuthi nxa kuthiwa lowo mkhuhlane ukhona, for sure umkhuhlane okhona, okufanele njengabantu sizenqabele, sizame ukuthi konke sikwenze okufanele sikwenze ukuthi wenqabele umkhuhlane. Sinanzela njalo okumqo oka ikuthi abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini, kodwa siyananzela ukuthi abantu bakhanya ezindlini abahlalahlali abanye balo bebhodabhoda. Yebo, kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa, kodwa kulabanye njalo wabona bebhodabhoda bezenzela okwabo. Ubone labanye sibili benatha lotshwala, khona kuhana kuyinto esibona ungathi ayinhlanga phose enxanye kokungabe kusenza ukuthi lowo mkhuhlane memetheke. Sinanzela njalo kulabanye ukuthi abantu bamachurch othola bekhonapho egangeni bebhizi bekhonzela khona kumbe bethandaza lakhona, khona siyakunanzelela siyonto enhle ukuthi abantu bahambe bebonakale ngalesi sikhathi behlanganisa abantu bethi bayathandaza, kanti abantu fanele bathandaze besezindlini zabo.
Kuyini elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izakhamizi?
Esikukhuthaza kakhulu ke thina kuzakhamizi, sinanzelela ukuthi lo mkhuhlane kukhanya uyamemetheka kulo umuzwa kobulawayo, ukuthi asihlonipheni khonokhwana esakuxwayiswayo ngabantu abe-World Health Organization labezempilakahle khonapha elizweni lakithi leZimbabwe, lokuthi abantu okokuqala sihlaleni ezindlini, into eqakathekileyo nalana singabhongi ukuphuma nje kungela sizathu. Ngaso kube lesi sizathu sokuthi siphume kumbe abantu badinga impuphu yikho sekunanzelela ukuthi phoseke okwenza abantu babuthane emagrosa, kodwa besifisa ukuthi abantu njalo bakunanzeli nxa bephuma bezedinga izimpuphu ekumeni kwabo abahloniphe ngona kusa-social distances ukuthi 1 meter phose kusiya ku-2 meters khonoko siyakuqakathekisa. Phezu kwalokho futhi siyakuqakathekisa ukuthi abantu batshengise ngendlela eqakathekileyo, bayenzele ukuthiwa yi-personal hygiene, ukugeza izandla ngesepa langamanzi lawana agijimayo, ikulamanzi athathwayo empomo ungavula uloku ugijima khonaphana ugeza izandla zawo, kuqakathekileyo ngokwane. Akupheleli khonapho njalo, sinanzela futhi ukuthi abantu le ndawo zokukhawulana lezi kezime, sinanzela ukuthi ezimfeni nxa siba khona khona kwesakuxwayisa ukuthi sibe balitshwana, sikunanzela ukuthi singawunamezela umkhuhlane. Siqhubeke futhi sinanzelela labantu abagada izimoto ukuthi siyaxwayisa ukuthi nxa ungabe uhamba ngemoto, ananzelela ukuthi abantu bangaminyani. Kodwa siyabonga ukuthi amabhasi akozukho asesenza okuyikho, ngoba uyathola sibilathola abantu abangu-32 okuyiyo into enhle khonokhwana ukusitshengisayo.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, limuzwe exoxa lapho loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ingcwethi kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19, ikakhulu ukuphathwa kwabantu abatholakala sebephula lezo ziqondiso ukubona ukubana bazophila njani ngesimo somnotho esikhona elizweni okwamanje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasola indlela uhulumende aqhuba ngayo ukulandelwa kweziqondiso ze-lockdown ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu.
Umhlaba wonke jikelele usubhuqwe ngumkhuhlane we-corona. Izisebenzi abesifazana, abantwana labayanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu, yikho bekwanisa ukuthapha lokugola ukudla benika abantu babo. Ngapha kithi into zimi manzonzo.
Isimo elizweni uNgwenya ethi singakuvumeli lokho osekusenziwa nguhulumende kuzizalwane zakhe.
Uhulumende wezanu PF sebhuqele ukubhidliza umnotho welizwe phose iminyaka engamachumi amane. Isiphala semali ikaZulu, i-treasury, kasidalutho. Izithembiso zonke ezenziwa ngesikhathi sokhetho ezokulima, lokuchelisa amafektoli, lokupheka imisebenzi zalahlwa. IZimbabwe ilezikweleti ezimbalwa. Uhulumende lo esilaye obuhwaba lobusela kasozi aphumelele ukunika abantu bakhe lutho.
UDr. Mthabisi Andile Bebe laye uthi zingake zaphumelela lezinhlelo nxa abantu bengelakho ukudla.
Ukuliqiniso More than 7 million people eZimbabwe babekhalane ngendlala iCorona ingakabuyi. Manje kathesi sokule Corona iGovernment ayinyeke ithi abantu behlale ezindlini bengadli, bengela kokudla yona izithuleli. IGovernment kumele ingenele inike abantu izinto zokudla, inike abantu ukudla okwaneleyo behlezi ezindlini bezivikela emkhuhlaneni weCorona ngoba iCorona iqiniso ngumkhuhlane oyesabisayo. Abantu awumelanga besezindlini.
Okhangele uhlangothi lwezempilakahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chambisa, uDr. Henry Madzorera, laye uyamsola uhulumende.
We have locked in their houses people who are hungry, who don't have mealmeal.
Valelo ezinhlu, abantu abangela kudla, abangela mpupu loba ukunye nje ukudliwayo, abantu abaphila ngokuthenga ukudla ngemali yona leyo abayithola mihla ngemihla, akusebenzi lokho. Kwakumele uhulumende abuze kubantu bonke nje abavela kunhlangothi zezitshiyeneyo ukuzwa imibono yabo. Ngabe benza lokho babezaphuma le ndlela ezingcono zokuqhuba ngayo ihlelo yakhe. Kwakumele kube le mali ezivayo ehlelelwe ukuthengela abantu ukudla ngesikhathi behlezi emakhaya. Kodwa manje sesitheka bahlale nje abesifazane labantwana bengela kudla. Lokhu kuzasidalela uduko kwezempilakahle isikhathi
esilandelayo.
Umnumzana Thawanda Dzapasi, ingcwethi ecubungula ngezempilo esebenzela inkampani ye-Maita Research Insights, uthi baphakathi kophenyo lokudingisisa ukuzwa ukuba uZulu oswelayo uphila njani ngalesi sikhathi se-lockdown.
It has created another problem of malnutrition.
Sekule nkinga njalo yabantu asebele mizimba engaphilanga kuhle ngendaba yokuswela ukudla okwakha umzimba. Abantu bajwayele ukugijigijima bedinga ukudla ukuthi badle labantwana, kodwa kathesi bayaludinga usizo. Badinga usizo lokudla okwakha umzimba yabo ukulondoloza
impilakahle.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukunakekela izizalwane zakhe, okubalisa ukusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-lockdown. Abanye babo sebeqalile ukuthola imali yokuzisiza kuhlelo oluqalele eHarare lakoBulawayo. Uhulumende uthi wanelise ukukwenza lokhu ngemva kokuthatha izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million esikhwameni sakhe ukuze asize ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UBulawayo ubeza kuba lombuthano omkhulu wokuthakazelela uZibuse okokuqala kusukisela ilizwe latholayo uZibuse. Kodwa ke ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 ukunanzwa kwalolu suku sekumisiwe. Abanye bancome uhulumende ngesinqumo sokupha uBulawayo ithuba lokuphatha leli langa, kodwa abanye baveze ukuthandabuza ithuba elibuya ngemva kwesikhathi eside kangaka osokubenze bakholwe ukubana abalaye uZibuse ngempela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungokwakuqala lonyaka kusukela ngo-1980 ukuba uBulawayo aphathe umkhosi wokuthakazelela uZibuse, kodwa i-COVID-19 idale ukuba leli dolobho liphucwe leli thuba ngoba uhulumende ethule iziqondiso zokwalela ukubuthana kwabantu emizameni yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngalokho umnumzana Joseph Chuma oyebandla lezano PF uthi isinqumo ebesithethwe nguhulumende besizasiza ukuthuthukisa leli dolobho.
Uhulumende ebeyenze into encomekayo kakhulu, okuthi ukuthi kona uBulawayo ebeza sala evukile kancane, i-tourism amahotela ebeza begcwele wonke, intrada zethu beziza spruce up zilungiswe lapha lalaphana, ulutsha lwethu oluningi beluzathola-thola kokubamba-bamba ngaleso sikhathi. Manje pho-ke nango-ke isehlakalo lesi se-coronavirus sesisuke saphica yonke into sakufaka eceleni. Kodwa ngiyethemba ukubana nxa sesibuyela futhi sokulungile, sesinqobile le nto le-corona, hhayi uhulumende uza kucabanga akubone kulungile ubana aphenduke futhi sikwenzele lapha koBulawayo.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Daniel Molukele uthi okuqakathekileyo okwakhathesi ikulondoloza impilakahle kaZulu ukuthi engabulawa yi-coronavirus.
Njengenhlanganiso ye-MDC Alliance sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi akusoze kwaba lombuthano kobulawayo sithakazelela uzibuse ngo-18 April kodwa silethemba ukuthi ngesikhathi esifaneleyo umbuthano lo uzaba khona okwamanje okuqathekileyo ukuthi sivikele umuzi wakobulawayo from i-COVID-19 i-coronavirus ngakho ke ngesikhathi esifaneleyo sithemba ukuthi ibulawayo izanikezwa ithuba kubana senza ukuthakazelela kosibuso kweZimbabwe.
Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Themba Khumalo uthi lo nyaka bebekhangelele ibhizimusi enhle lapho lomkhosi usenzelwa kobulawayo.
Umkhuhlane wecorona siyawubona ebokambe oyiwo owadalela ukuthi independence celebrations ikhanselwe kobulawayo. Emveni sasibe sikubonile thina kuyinto enhle enkulu ebiza sithuthukisa amabhizimusi ethu kodwa indlela sokukhanselwa ngayo kutshengisa ukuthi thina amabhizimusi ethu abuyela emuva ikakhulu thina esemabhizimisini ezinto ezokudla besikhangelele ukuthi we going to have a brisk business.
Umnumzana Basta Magwizi owebandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko ekubutho leZipra uthi ubekhangelele ukuthi umongameli akhulume ngempahla zabo abazithathelwayo.
Khuzilizwe upresident ubeza sitshela mayelana ngombhuqazwe aphinde azehlise ebantwini acele uxolo. Lolo suku besizokhangelela njalo futhi ukuthi khona asitshele mayelana ngempahla ezambanqwayo nguyena uhulumende ngesikhathi sombhuqazwe. Akusabi njalo ngesizathu somkhuhlane. Kodwa ke ingaba khona eyinye i-independence asithini eyomnyaka olandelayo. Siyayifuna ukuthi ibuye lapha kobulawayo. Azokhuluma mayelana ngakho konke okuphatha abantu balolu luhlu lomhlaba.
Umnumzana Patron Xaba okhangele ngezomdabu kubandla leMthwakazi Republic Party uthi noma ubulawayo engalitholanga ithuba kuyafana ngoba vele bengakujwayelanga.
Kuvele kobulawayo abantu lokhu bengakakhululeki. Wonke lawa ama-independence abeselebrethwa eHarare ongangokuthi noma ubulawayo engasalitholanga ithuba lokuthi aphinde ahoste lokho kufana kuvele kayisiyonto yethu ngoba aluba kuyinto yakobulawayo labantu bephakathi kwayo bebehlaleleni sonke lesi sikhathi kuze kufike iminyaka engu-39 kuzokuthi ngomnyaka wesi-40 khona bekhumbula ubulawayo bebengamazi yini. Amathuba anjalo eza ngemva kweminyaka eminingi kangako enza kube lokuthandabuza kokumanyana kwabantu okuba sobala ukuthi la ngamazwe amabili ehlukeneyo.
Osakhulayo uMongameli Ncube uthi njengabontanga balembuzo eminingi engakaphendulwa ngakho lokhu bekufana lokuzobathunuka amanxeba.
Mina nxa ngibona umumo lo okuthatha kwawo indawo ukuthi kuthi nxa kulo hlelo lunjalo kuvele isimanga esinje esimisayo. Ngikubona njengokuthi kwakuvele kuyinhlamba ukuthi khona ngemva kwe-40 years khona singaqala ukubonakala ukuthi siqakathekile ukuthi umkhono wangapha waba lesabelo ekukhululeni ilizwe. Umlimi ngithi wenze isimanga ngoba uveza amaqiniso ukuthi kube kulizaba kuphela. Inkululeko vele kasiyazi kodwa hayi ngibona kuphendulekile njengemvelo.
Laloba kulabanye abathi balahlekelwe ngokumiswa kokuthakazelela uzimuse kobulawayo, iningi liveze ukusuthiseka ngokudluliselwa phambili kwalomkhosi besithi kuqakathekile ukulondoloza impilo zabantu ukuze bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo kulabanye abathi abantu bakobulawayo abalayo uzibuse ngoba benganakwa endaweni eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ku Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane liziphiwa ngusithandekile Mhlanga. Ugacha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eChina luthi akusiqiniso ukuthi uhulumende uyafihla ukuthi kutshone abantu abangaki eHunan ngemva kokuba idolobho lelo lethule inani elitsha elikhomba ukuthi baningi abatshonileyo kulalelo elaliqanjiwe. ELeTanzania liqalisile namhla ukunanza amalanga amathathu omkhuleko ngesikhathi inani labahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lilokhu liqansa kulelo lizwe njalo selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye lane i-94 njalo labulala abane. Umongameli walelo lizwe uMnumzana John Magufuli izolo uthe abantu bakhuleke ngendlela yokuzivikela. Ngelani ngilinikeze ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela udaba oluphathelane labase China abeZimbabwe.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule China abathi abakhahlanyezwa izizalwane zakulelo lizwe, ezinye ezithi abansundu bamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Bathi sebezwile ngokwenzakala endaweni ezinjengedolobho leGuangzhou lapho osokulenketa betshabi eyesabekayo kulandela okwephulwa kwemithetho yokuhlala ezindlini okwenziwe ngabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika okuthiwa sebethelela izizalwane zakole China umkhuhlane we-COVID-19. Abanye sebekhitshiwe ezindlini abahlala kizo, kube khona njalo abansundu abangasavunyelwa ukungena ezibhedlela kanye lendawo zokudlela. Abemele amazwe atshiyeneyo akuzwekazi le-Afrika sebetshele uhulumende wakwele China ukuthi akhuze izizalwane zakulelo lizwe. Uhulumende wakwele Melika laye usecebise abansundu abadabuka kulelo lizwe ukuthi bengethekeleli kwele China. Kukhanya engani ele China selixoxisana labo hulumende abatshiyeneyo ngodaba lolu. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labamele ele China kwele Melika kanye lakwele Zimbabwe. Odabuka eZimbabwe ohlala eBeijing, unkosazana Samantha Sibanda uthi ukuxokozela lokhu kuqale eGuangzhou lapho kulabansundu abaningi abathenga impahla yokuthengisa emazweni abo.
Abantu ababuyayo basebefakwa ku-14 days quarantine. Bathe quarantine yabo isizaphela kube labanye ade sebetshengisa ukungani bagula. Ngoku ukuthi sizalithatha siye litesta bona engqondweni zabantu yiwamalanga ebesisizwe amadoktha lawa nesithi sifunqala ngama-Africans. So bona kibo besekuyo ukuthi engxeyithi esisiyakwenziwani ama-example. So abanye baqalisa ukuyala ukuthi hhayi thina sifuna.
Uthi kaboni ukuthi ukuxokozela okuningi yinketa betshabi.
Ukuxotshwa kwabantu okunye ukukhuluma iqiniso ayisikho kokuba discriminatory. Yinto engifuna abantu babeyazi. Iqiniso elihle ngelokuthi like njengoba bengikhulumile ukuthi bekulizinto ezintathu ezilapho. One, kulokwesaba kwama-African ngokucabanga ukuthi yiba sebefuna ukuba yi-trial omuthi we-coronavirus. Number 2, kulabanye nje asebesaba ngoba abanamaphepha. So sebesisaba ukuthi bengathestwa amapholisa njengoba sithi nxa bekuthesta bafuna ukukhangela i-passport. Abanye bethabala ma-visa, bahlala illegal. So izinto zona lezi. So osokwenzakala emfuni ukuthi abantu bekukhangelisise kakhulu. Mina sengihlale labo abantu laba ukukhuluma iqiniso kule zinto lapha abasibandlulula khona.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uMnumzana Siphusiso Juma uthi uhlezi kahle esabelweni seHubei okwaqala khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Kulama areas lapho wenzakala khona ngapha ngikhona mina ngapha ku-right akula problem ngapha ngikhona mina.
Uhulumende weZimbabwe ulobudlelwano obukhulu lelizwe leChina njalo kulezizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday uliviki silomculi odumileyo okwamagama uKhulekani Bethule. Iningi limazi ngegama lokuthi nguHooksman. Yena-ke ucula umdumo we-disco ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Sikhuluma ngabaculi abadumileyo kontuthi zethu nqa igama la Cooksman aliselakale dala ejabulisa uZulu ngomculo wakhe we disco.
Ezomculo asangilikhehla kwezomculo ngiqale kudala ngidlala labaculi abachiyachiyeneyo. Mina first album yami ngirekhode ngomnyaka 2000. I-album ke ebelengoma abantu abaningi abayaziyo ma-Afrika bambanani okathesikini ledlala lamadlaladi ke ayisikhombisa 7 ama-albums. Kule album ke ngiyokuye ngikhiphe kathesi ebizothwa ke ngumakhushukhushu.
Idlalade lakhe elitsha liyatshisa liphekwe kamnandi ulibiza umakhushukhushu khona kusitshona.
Ngelinye nje amabizo abantu abahamba bembiza ngawo abantu abajabulela umculo wami. Phakathi kwezinye ke izingoma esengizenzile selokhu engaqalayo kulezi ngoma ke zifanana ke uvumelani sangoma wemancube kulezi ngoma ezifana namaloja kulezi ngoma ke engazenza lo muye udenchanda ingoma ezifana labo udako kuyafana usenbida kumnandi lezinye ezichiyachiyeniyo.
Cooksman njengomculi wabantu laye uphatheke kakhulu ekuxwayiseni uZulu ngomkhuhlane lo osuhluphile emhlabeni wonke jikelele owe COVID-19.
Wakathesi ke yekhona leyinye esiyenzileyo kwakathesi njengoba ke kulo matshabhu uqina lo wakhona i-coronavirus kule ngoma ye-corona esiyenzileyo khona lezinye esifana labo poor man ezitholakala kudlala Donel umakhushukhushu. Ngabuya ngayenza leyana udivorce abantu abaningi sasiyazi senziwe ke ngubaba obhada amathulana mina ngiyenze ke ingumdumo ke we-disco music.
Jikela hayo ukugcina kubalaleli ungakahambi njalo lokuthi bangaxhumana nawe njani xa befuna ukuthola umculo wakho.
Fisela wonke umuntu impilo enhle noma ke sisebunzimeni obungakasithandazi ngazo sonke isikhathi. Sikhumbule phela njalo ukuthi sisekele abaculi ngoba kulezi nsuku akwenelise ukuthi senze ama-shows. Mina wami umculo lingawuthola ku-YouTube yatholakala la kumvakatshela ukhasilam page ye-Facebook ibizo lami username Khulekani wakoBethule khona le page kaCooksman. Kulula kakhulu kodwa ke ukuxhumana lamva WhatsApp inombolo yami 0773284598.
Amen. Siyabonga Cooksman, nguye besigwejiselayo namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Lisiphathe kahle njalo lihlale ezindlini livikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Stay at home. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama ukubana abantu asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.